Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC iyahlangana ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni.
Abanye abantu bazabona ngathi uyehluleka ngenzini, kodwa iningi labona babatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likachamisa yedwa.
Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathintambo wezwekazi le-Afrika olenhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanginika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kanti ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe agriculture.
Sile ngxoxo lowasebenza kwinkampani yeDunlop umnumzana Beke Ngoma osephila ngokuzisebenza.
Hayi, simo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lohambayo, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor.
Zonke lezi ndaba lezinye lizezizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ibikwa ibihlangene eHarare ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi kuphumeni emhlanganweni lo, abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla bathi indaba yokuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente, Senate kunye lawe Council ngumnumzana Sengezo Chabangu bekuludaba olusemqoka. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana ukuze sizwe ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe lomnumzana Mthandeko Zinti Mkandla olilunga lebandla le-CCC kodwa njalo ehlaziya ezombusazwe ezimele.
Ngombono wami, nxa isimo sesinje sesisedlula ingabe yipi inhlanganiso eyabe izimele yodwa, ingaba libandla lezombusazwe, ngaba zinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zezifundi lezisebenzi lamagqwetha lalaba abamela amalungelo abantu, nxa lizimele lodwa lelo bandla leyo nhlanganiso, ngibona ngathi kulutshwana kungaphuma. Umbono wami uthi nxa isimo sesinje sekufuneka ukusebenzelana ndawonye kwabantu bonke abeZimbabwe. Ngobana ukukhangelela inhlanganiso eyodwa ukuthi ingakubamba ikwenelise lokhu angiboni. Kufuneka uZulu wonke, isizwe sonke sihlanganise amakhanda ngenye indlela. Ngathi mina kufuneka ngathi i-Great Convention, be great indaba eza bizwa ihlanganise bonke labo abantu abayizizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi babone ukuthi bangaphuma lacebo bani. Ngoba nxa abantu besukuma besima ngezinyawo akula hulumende ongabehlula, ngoba labo abanye phakathi khona ngale uhulumende lakulo ibandla elibusayo ngiliqiniso abakuthakazaleli khona okwenzakalayo. Ngokubana isizwe simila kula nqubela phambili akula ntuthuko akulani, okukhona zingxabano zokusa kwamalanga. Ngakho mbone ngathi kufuneka ke umhlangano ozagoqela bonke abantu baphumele izinqumo lezisombululo kungakachitheki igazi, ngoba kungaqhubeka kunje igazi lizachitheka.
Bakhona asebesola umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa besithi unguntando kayiphikiswa njalo uyehluleka ukuthi akhokhele.
Kuv kuvele kunjalo nxa unguwe obukhanya uphuma phambili kwabaningi abantu bekhangelele kuwe lenhlanganiso yakho ukuthi nguwe ongabenzela ngcono abantu basuke bagajelwe imizwa yabo bangahluzisisi le ndaba ukuthi uhamba kanjani yebo kambe nxa umnumzana Chamisa engumkhokheli webandla elikhulu elingange-CCC abanye abantu bazabona engathi uyehluleka ngenzini kodwa iningi labona babatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likaChamisa yedwa bona benzani endaweni zabo abantu bahlukunyezwa ukusa kwamalanga endaweni ababahlezi khona lo Chamisa lowo engekho manje bathi uChamisa enzeni nxa bona bengamxhasi kabamtshele ngiyamazi mina ngumuntu engathi nxa umsondelela lingakhulumisana limbonise lapho kungathi kuceka khona kodwa eqinisweni ukuthi yona leyo into okhangelela umuntu oyedwa ukuthi nguye ongakhulula abantu kayilunganga abantu kumele bazilungise bona bodwa baziqoqe endaweni zabo balungise udubo labo kuqala laba abahlezi khona uyafica umuntu lapha ngaphansi ugijima ukhomba umuntu khonale eHarare yena wenzeni yebo bathi ungumntando kayiphikiswa abanye ngoba vele ungaza kube ngumkhokheli uswela abakufaka amabala engwe lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kuswelakala ukuthi enze ngaleyo ndlela ngoba phela abantu kwesinye isikhathi nxa ungabakhalimelanga ungenzanga ngenye indlela ungabalesandla esithize bayayekethisa nanku khathesi abantu baphakathi kwengxaki ingxaki zona zonke lezi ezikhona kaziqondani lo Nelson Chamisa yedwa ziqondana lathi sonke
Hallo ke ngumnomzana Thandeko Zintimkandla ilunga lebandla lesi-CCC kodwa lapha ubekhuluma ezimele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda
The Voice of America VOA
Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathi ntambo wezwekazile Africa olenhlelo ezithuthukisa ilizwe Uncube uphiwe lesi sicoco esithiwa Best African Finance Minister of the Year yinhlanganiso ethiwa Reputation Poll International embuthanweni oyenzelwe kweleBhilitane Iningi lisole lesi sicoco lisithi kuyadanisa ukwenziwe yinhlanganiso le ngoba uncube kenza imsebenzi omangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera.
Manene siqale sithi amhlophe sibili ukuba buncube ngokuthola isicoco lesi. Ngokubona kwami okuzamakalisa abantu abaningi ukuthi i-economy yeZimbabwe ungayikhangela ayisiyo i-economy esingathi iyahamba ngendlela esikhangelele ngayo njalo uzabona ukuthi engxenye abantu nxa sikhangela thina siyabona ukuthi kulento eziningi ezikhona ezihluphayo lapha kuyi-economy so singazi ukuthi labo abanika ama-awards kumbe izicoco lezi bekhangelana
manje ngokubona kwakho isicoco lesi asiphiweyo asifanelanga na ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abaphathi intambo bezemali asebeke basebenza bengatholi izicoco ezifanayo ungathini wena ngalokho
ungakhumbula uza nanzelela ukuthi ubaba uGideon Gono uke wathola isicoco esinjengalesi ngabo 2007 2008 uba ngobest Reserve Bank governor njani njani so uzabona ukuthi izicoco lezi akazi ukuthi zitsho lutho yini kumbe baye bekhangelani ukuthi babuye lesicoco lezi ngoba uzabona ukuthi ikakhulu nxa sikhangela lapha eZimbabwe nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uhamba njalo kule mbuzo eminingi kakhulu okumele siyiphendule ukuthi aloba angumuntu weZimbabwe abenika i-award leyo bekuzaba nzima ukuthi anike umphathi ntambo wezimali kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kani ikanga ubaba uncube unike ubaba uMasuka oweAgriculture
umnimzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Silengqopho lomnumzana Beke Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa amathaya ezimota eDunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa ephenduka layo elizweni. UNgoma uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuze sizwe okunengi.
Isimo somnotho siyabhida kakhulu, siyabhida. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma jobs, i-service delivery so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mnambesi bobulawayo. I-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sikubo 5 Avenue ngale. Sokugcwele kakhulu ama-street vendors labo 6 Avenue. Bangoparetela phakathi kwemigwaqo vele is now in ISO. No longer the city that we grew up. See babazwa ngokuba smart iwa kunzima sibini.
Yes, ngathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing e-brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently, I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela here, particularly doing South African markets, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Ubanikana abantu ubathengiselayo?
Ngibaphayi ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa, befuna ukuthengela impahla eSouth Africa, siyahamba siyebathengela, sesibacharja nje i-transport. If he transport you with his interest, particularly in the industry, land, general, amachang and peg, it is in the wonky hato, or we have a little peg, you funo avant, siava patin.
I was telling Sulum Zegelis, so would you tell a local local?
Mina, basically, Ninata, it's like a customer here shooting you funa local, a job peg, you lay company. Let's say mining equipment engathi ngile company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele ngimcharge transport sengimdelivere basically ngabantu abayenza njalo we don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini Ngoma khonoko?
Njoba nje vele ikungaba lolutho like abantu ogela khona ukuthi ungani yikho okuncedayo. Wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokuthi ungaba lelakhi maybe ube le 1 or 2 ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise hayi kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyibusobona lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho qualified or non-qualified personnel sebengodriver sebesenza zona lezi izinto.
Ye, ma sebekubhadala wena bakubhadala ngamarandi amadola kumbe ngezimbabwe dola?
Irandi le US dola kuphela ngerethi eyabikhona. Hayi izimbabwe dola vele hayi ngathi liya exista nje on paper. But otherwise, I now very cross-border trading. Ali kuncedisi kangako.
Alo ke ngumnumzana Beke Ngoma ohlala edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7 umsakazo ongathatha ihlangothi ye hayi sibazwile abantu bezana ukuthi kuthiwa sebewinile izihlalo se-iParliament lana sokungeyabo sebezigiqela nje sebezitshajile kuyimthetho kwabo kubolileyo kongenza sebephonga ukubhasisa hayi kodwa kuzabaphelela minye iminyaka kuzabaphelela uSmith laye akula muntu wayekwazi ukuthi amakhiwa azafa aphuma embusweni but kwafika isikhathi ukuthi njani aphume labo abantu bezana PF kuzafika isikhathi ukuthi njani bephume engakusho lapha nokuthi abantu bezemali kumele bephume baphakame lapha ngoba iZANU-PF ngevoti ivela isozi iphume embusweni kaba phakame bezilwela abantu bezimbabwe njengalokho kwayezwa ngabantu ngabantu bakudala besilwa lesikhathi samakhiwa besilwa baphakama bazilwela bathi incindi ezolwela lesilwa amakhiwa sokwanele baphakama bazilula abantu so lathi sizizalo zezimbabwe kasibambaneni njani sithi sikhulu ukuncindi ezolwela iZANU-PF lolu siyabonga
ebasakazi basitude 7 sanibona ngihlala edabeni ngachitha isikhathi ye ku-WC indaba yamakhodi ikhohlwa nini ngayo ikhodi yaseZimbabwe vele angeke liyiwine since sikwazi ukuthi amakhodi aseZimbabwe akhokhelwa iZANU-PF yonke into lapha neZimbabwe ikhokhela iZANU-PF amapolisa amasosha amakhodi konke iZANU-PF kusezandleni zeZANU-PF so vele yonke into eagainst iZANU-PF angeke lize liyiwine ekhodi so khohlwa nini ngamakhodi osokusele nje ukuthi yenza nini ukuthi eParliament nakhona sokwedlule ngoba iZANU-PF so siyayithola vele i-two-third majority kushota abantu abangu-3 ukuthi ithole i-two-third majority so asikho isidingo sokuthi kuhlale eParliament ngoba vele kuyabo fala ukuthi eParliament nje liziphambasa kwalento elizayiyenza iZANU-PF izabe izenzela umathanda so sokusele ukuthi iphuma nini eParliament ikhohlwe ngeParliament iZANU-PF liyeke i-run it way irana ngakhona li-strategize libone ukuthi kungenziwa njani for ukuthi ilizwe liye phambili ngoba siyakwazi ukuthi vele lo mbuso lo awuyindawo lokho siyakwazi ukuthi awuyindawo kusala yibona bodwa bazojikela nabo bodwa khona lapha naphaka ngoba abayi akuyindawo vele esicike kugcineni siyakwazi ukuthi it 5 years angeke iziphele kwabona bodwa bengajikela na so yekelani bazibuyele bodwa phakathi lingabe involved kibo libachiye beyekele bayekele beyenza into yabo beyiphambili njengoba vele bayiqalile bayekele beyiqedelele kodwa kusalayo i 5 years ayipheli bengalwanga bona bodwa yabona
njani njani ngiyaphila kodwa abantu siphilile hayi lokho asifundise ngomnaka kwa next time akuvotwa lapha sivotele nabantu bakhethwe emathebeleni ngendasekele ndaba abantu yiyo nto into ezasifaka endleleni yokukhanya uma singashiyana lala abantu sivotela abantu bakithi sizenzele okwethu ngoba uma sivotela la abantu abantu bevotela abantu bempumalanga la bathatha imali bayisa khona noma inansi ilihulumeni lokuze nowakhona lo umkhokelwa ngumhlamsi uthula itwe nganakekho noma ukhona noma ke kwakwazakala sokhuluma abantu nje nawe uthula utedume ebusesivele nemali wamnika imali ngiyazi kukhona nje abazamsola manje imebusenika imali abantu bakithi vele bathanda ukukhulumela eceleni ngokukhuluma mahlona bathanda kakhulu hayi abahlukana nezinto asifakele umuntu wakindebeleni wakithi manje yonke indawo ukhansela yonke into privilege sikhethele umuntu wakithi
lenjani mahlaba ezulu lo studio 7 ya hayi nti lami engendeda wami umbono la hayi ekhaya laphana utshintsho olunzima zoe lube khona lapha ngoba abantu kathesi sebeconcentrate-a kujabanga abaconcentrate ekuthini ama-elections atshontshwa bakhona sicetha kujabanga so into ekhona laphana kuphela yokuthi abantu bangena endleleni kuphela batshengisele ukuthi hayi lokho kunyazi kufuni kuphela ngaphandle kwalokho akula into engenzaka kuyahlala kunjalo leke sikhala kuphela
ye amavuko omsakazi ngiyavuka la nami ke ngiphosa amabili amathathu nje lwezethu zingabalwa zilahle eceleni ye hayi okwenzakala eZimbabwe akusafuni mkhuleko akusafuni maphepha akusafuni xa akusafuni ex akusafuni coach lokho lokho vele sofuna plan B kunini kwavotwa hambe shala kuthi abantu abanjani angasifundanga sho basangafundanga sihle ukucabanga nje into elula ngento esimple nje kumsomnye kwenziweni abantu beZimbabwe sezithutha shame hayi so base sifuna ukuthi hey 2021 into zinje so kuyaphi nokuba the same thing futhi hayi akufana nokuphele lokho ma
Studio 7 njani basakazi labalaleli ye indaba kaChaba ngoleyi ke kutsho ukuthi bangangeli ukuyikhangelisisa kuhle isazobhidliza i-CCC izayiqeda nya ngoba lo umuntu ozibiza ke ngosengezo Chabangu amahunga abevele sitsho ukuthi umntakamnangagwa owasebenzisa isibongo sikanina ye hhayi usazobhidliza ngoba lapho usebenzela uyise siyabona
Studio 7 njani hhayi okungaphiliyo kuyahlola okwakithi sokuhambe kakhulu kodwa-ke kuzaphela ngabona iZANU-PF ithathe ilizwe silenza iplazi layo amakhothi asevule ubusuku yayikhothi eZimbabwe isivule ubusuku kwezikhethwa amacala bazenzela nje sebezenzela umathanda kodwa ke hayi sokuzalunga sokuzalunga abadala bathi okungapheli kuyahlola ayikho yaphapha yangahlali lapho kuyaqhuma khona le ntambo abayibambileyo bazovaleka belitshiyelo liyanelisa yabonga ngumasinga ngobulawayo iphumula emadokini
seven linjani hayi ngancenga babawo hayi sokuyazi somandla ngathi ezimbabwe ngali cancer leizana bathi bawinile isono lesi ikuthi la mabhayi election evele evela nga ngathi wena lugijima uyi-1 uyawine kubani shem ngezano bantu shem hayi kunzima lokhu
studio seven livuka njani ufela iqiniso lo okhulumayo uyabona into eyenziwa yizano le into eyenziwa yizano nochabangwe ifana ne-rape ayihlukananga ne-rape qatu ifana nayo i-rape exactly into eyenziwa okuthi beyebusa abantu ngenkani abantu bengabafuni kuyifana nokuthi uyilala nomfazi ngenkani umfazi engakufuni ngempela le nto ezanu hayi seyibarephile abantu bezimbabwe ibaqedile nge-rape angazi ukuthi bona abantu bakhona abanawo unembeza abanakho ukuzibuza ukuthi kodwa abantu sabaphatha ngale ndlela bengasifuni uhlale mpela orulale nomfazi mpela engakufuni lo mfazi wena ngoba unamandla ukuthi ungalala naye umbambe ngamandla uze ulale naye kodwa engakufuni wena oyindoda uyabe ungananembeza uyabe ungazizwa kanjani ukuthi lana into engiyenzayo irongo le into engiyenza phezu kwalowo muntu irongo ngoba uyamrepa hayi bantu bezanu angazi noma unkulunkulu ukuphekele iqhawukele ngoba le into liyenza ebantwini ibuhlungu abantwana bezimbabwe bagcwele umhlaba wonke abantwana bezimbabwe bahamba amazwe wonke bebalekela nina bantu bezanu ngapho nibhizi niyarepha ngapha nibhizi liyabulala ngapha nibhizi niyezani kodwa abantwana bezimbabwe behlupheka kangaka kuwukuthi kudla nina manje senibize amachina agcwala lapho nabo ngamanye ama-rapist nyawo futhi azorepha abantu basezimbabwe phela lokhu okwenziwa ngamachina akuhlukananga nani okwenziwa yini bantu bezanu ukusebenzisa abantu bengabaholeli ukusebenzisa imanje kugcwala iy'ntuli lapho
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabonga laphana umfowethu umantsheza yena ukhuluma iqiniso nxa ibeke uyazwakala ukuthi yena vele kasomuntu olomhawu soze uthole egxekana lo chamisa abanye abeza bethi uchamisa kwakumele ukuthi ngesikhathi ebona ukuthi kwenzakala ku-MDC ku-CCC angakuvumeli izanu PF yakwenza thina isichithele i-MDC isile constitution eyaziwa ngumthetho but bavuma ngenxa yokuthi yona yabe ivele ifuna 230 khangelanini lamanje ikhoti ingazithi no ibhalele uspeaker incwadi no manini ukurecola indaba lezi zeziphele ekhoti kodwa uspeaker uyarejecta into evele ekhoti abese barecola futhi libone futhi lakathesi futhi ikhoti ithe ithonisa yathi bona barecola ngochabanga abavunyele ukukontesta amakhansila angene njani ngoba arecola ngochabanga kumele libe le mbuzo khona lapho lekele ukuhlala ligxeka uchamisa likhuluma imibono eright izanu PF vele yehlula sibulawe lizihlobo thina kuyini esakwenzayo kuyini elikhangelele ukuthi uchamisa akwenze okwehlula thina amandebeli lilokho eshaya sithi hey leadership iweek linalenzani lanamhla sikho late phakamelanini izanu PF yabulala izihlobo zethu ayizange ibulala izinja ayibulala abantu lekele uchana yaligxeka uchamisa izimbabwe sifuna amazimbabwe ebambane sukume ephakame elwe that's why thina sifuna ama-MPs ethu ephume wonke ephalamende asale uchabanga lezanu ngoba lapha kuliwa lama-MPs ngoba nxa kungumthetho bungamelanga amakhansila engene so kuliwa lama-MPs kayisali izanu izibonela yona ukwenzela ukuthi kulungiswe ilizwe lezimbabwe izanu PF iyodwa ephalamende ngoba singabe silokhu siyichaza yabe lokhu iqhube isenza ukuthi le mathe sibasiphophele u-MP wethu emavuko ukuthi wadla uscoti sokulicala sokumele ayibhikele ukuthi wadlelani uscoti so khonapho lifuna thina senzeni amakhota captured uchabanga usebenzisa i-constitution ye-MDC ku-CCC la kubona ngaphi ngokuthi umuntu we-CCC uyathatha i-constitution ye-CCC ayisebenzisa kuzanu umsebenzi lokhu elisola kuphela sukumani nani liyenze sibone thina lingenzani
Siyabonga abalaleli bethu. Okwamanje abalandeli bezomculo baqhubeka besehlisa izimathonsi kulandela ukubhubha komhlabeleli uZahara obeliminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanhlanu. Ngesizwe okunenge ngalolu daba ku-Ezra Chisa Sibanda.
Zahara abamazi abalele ukuthi uzelwe ngubulelwa mgudukana ezelwe khona ngale East London obusokuthiwa yigqibeha kwamanje le
ubo Port Elizabeth e South Africa ke intombazana ke besile 36 years yokuzalwa njalo ke iqale ukucula ngo 2011 intombazana ekhule izama ukucula kodwa sekuleke yazi yabona ke ngu DJ uSibulo nalondoda uthiwa nguNciza abe TS Records abaye babamthathayo bazibaye khona ePort Elizabeth esile minyaka eyi-24 elokhu zama ungakhangela le ngoma ke yakhulu lokhu engizama ucula kodwa kusehlula wase siya icindezela ke idlade lakhe leli alibiza ukuthi loliwe eladuma into ongazake ibonakale ngalalela nje iculo lakhe liyatsho likhuluma nangembali yakhe yikona baqale khona kwezomculo ke ungakhohlwa ukuthi bese ama-album amahlanu loliwe uphendula iyahlupa kakhulu liyayazi phendula phendula ukhanti girl ye ingoma ehlupe kakhulu lomgodi kuthi ke wasesichiya ke kade sesirekodi album ethi Nqaba Yami arekodi umnyaka 2021 uZara becula umculo esingathi international umculo esingathi afro soul afro pop abafunayo ukuthi bawazi ebengumuntu olokwakha kwenza engalandela ukuthi abanye baculane njalo ke umculo wakhe ubuthazelelwa ngabantu abaningi njalo umazi ukuthi behlale efika siyacula eZimbabwe siyacula eBelitane siyacula kubo-Australia ecula yonke indawo amanye amazwe e-Africa njengabo-Zambia umculo wakhe ubuthakazelwa ngabantu ke abadala labatsha nakathesi uyathakazelelwa ngabadala labatsha emtshatweni imculo wakhe ke njalo wakhathaza i-album yakhe le ngitshoyo ungakhangela ukuthi ithengise okunganana lokhu ngesilungu ama double platinum kutophendula abathake ama triple platinum ingoma ke ayecula ngokwenzakala emphakathini ecula esithi okwaziwa kumbukenziwa nguZulu wayengaculi nje ingoma ukuthi kodwa ke kwakulomlayezo omkhulu njalo ingoma zakhe ezinye zothando kwakhona ingoma yedlulu ayichake lo George Mnetzi liyana ingoma yaziyo ke iyakhathaza kakhulu ke ingoma ke abaningi abantu bayithakazelela kakhulu ihluphile ke lingoma bengirongo zikhona ingoma ihluphile kakhulu yiko ke ukuthi silahlekelwe kakhulu ke ahluphile kakhulu kodwa yahlupha kakhulu engikwazi ukuthi yakhathaza yeleke ethu uloliwe lale uphendula yacula yahlupha kakhulu ebengumuntu unxaye siyacindezela oqala kahlale phansi ahlaziye hayi bengavuma ukuhlala ke ngocindezela ngakhangela uqase ngo 2011 kodwa uzowashona ngo 2023 elama albums amahlanu kuphela abaye benze indlalade ngonyaka ngonyaka kodwa kuzakala ebengakwenzi lokhu ingoma kakhulu iyakhathazayo engingayitsho ke yilana incwadi encane lapha hlabelele George Mnetzi khona le ngoma ikhathazile lapha le ngoma oleshonele khona la yena le kuloli ngokwayo lophendula phendula ngabantu abathande kakhulu ke silahlekelwe iAfrika yonke ilahlekelwe badabukile abantu badabukile abalandeli bakhe badabukile abantu abathanda ezomculo ke emhlabeni nonke jikelele Chris
lala ngokuthula Ntombendala Zahara. Hayi, isihlelo lwethu lufike ke emaphethelweni ngodaba luka Zahara. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gandela.